ngendlela embone ngakhona siyanika ababothiwe ukudla abantu balimele kodwa amaphoyisa abayalele ukuthi behambe esibhedlela bathi oyi-one ozohambe ese-critical condition yohambileyo kuphela esibhedlela if uma bengafa andithade kubathaa ngenduku kathi esiduuseekithi ngezabafana labantu kodwa kona induku babaye baphaye ngenduku behambe aqalathi ukudemonstrata phandle yabonto ebuhlunga ngakhona amapholisa bathe kangeni ndawo ukuthi ngikhuluma ngokuthi balimele laba abantu bayizivotha nti ayibazivotha yebanyani kodwa abatholisenisele ukuthi besele ini i-medication atleastkuthi ngonanjani ngishuthe isithombe kusasasa kube uyibufakazi bayala ukuthi ngibashe isithombe
kodwa nxa ukhuluma labo bona batheni
abalimeleyo bathi amapholisa abaphathe kabi kakhulu abachayile ngenduku langeziduku zombhobho abanye ngabebanyathela bebakhahlela hayi indaba yangikhona ayikhonhle ayikhonhle shem xa kuyikuthi ipholisi endlelayo ukuthi bona kumele beprotect abantu besebenza njani akuse yipholisi liyana sokungani uyabe yi-ali not ipholisi ngoba ipholisi ihayeleli i-protection but laphana kusemtlini siyakhondane lamaa nothi amapholisi
kuyini kathesi selikulindele
thina njengabantu vele abahlonipha umthetho shuthi sesilindele i-court bathe i-court nge-Friday into esibuhlungu ngayo yikuthi abafana balimele
uthe uke wahamba ekuseni ukuyababona kungakabuyeli ntambama ubathole benjani
hambile ekuseni ngafika ngabadinga ngamva kokufonela ukuthi sebebothiwani ngathi ngifika laphana bafika amapholisa anjele ukuthi abalabantu abanjalo ababakothile ngendlela vele abafike bamphatha nakhona bebenzini lale wesibenzi enza ngisishona baba mishona vele antangisayo so ukufike kwabanzima kima ahle ngaziphumela ngazidingela abantu bendlela
lapho-ke sokule ngxabangxoza ukuze kudutshulwe bese kuhamba njani
bathi bona into ebacaphulileyo ukuthi amalungu angene phakathi bekuza ngomqondisi ababone sebebadonsa sebebaharansa sebebachaya yabona unfortunately ade kulo munye ade ngenile kodwa asangenanga ekubhubheni so ngiyade sebanika information angokuthi laba amadoda asechaywa phakathi so yikho kwenze bona besebe sebedemonstrate ukuthi kuthi banjani kuvele bafuna ukuthi ama-members emphakathi ka-society echaywe kumbe bulawa
manje indlela eliphethwe ngayo ngamapholisa lizaqhubeka yini ngemikhankaso yenu elithi ngeyokulwela ilungelo loluntu kumbe hhayi sokulokwesaba
imikhankaso iyaqhubeka bengaze bebokhe bebulale imisakazo republic card ngicabanga ukuthi ifanana lenhlathi ngokuthi ungazibula kuyavuka umfukula isizukulwane naso sivukayo sizabantalo nje ulize lihlonishe ilungelo lomuntu wangomphakathi bazibulele mina nami basakuyavuka kungomunye kuthakuvuka kungomunye.